Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 6 enhlangula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, induna yewange unekatambe ulimele kakubi izolo engozini yemota ngemva kwensuku ezimbalwa kusanda kubhubha induna yelupane uMabhikwa ngengozi efanayo. Umbiko okuthi umongameli Emmerson Mnangagwa engaba lakho ukukhetha umholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuba ngumsekeli wakhe yamukelwa ngenjabulo ngabanye abebekuvuyo lezibra.
Umuntu ongelasico ngelangitsho lokho kade kwenze ukube azengihlukulu zabantu, ngalokho-ke kubalulekile ukuthi kasale emile khona laphana.
Sihlaziya ukukhwezwa kweminyaka yamantombazana ukuthi engavunyelwa ngumthetho ukuya emacansini nxa eleminyaka ephansi kwelithumi lasithoba minwembili.
Sowathatha engakwazi ukuhamba, ngakwazi ukubhala i-form 4-1 ngoba ngase ngizithwele. Abazali bami bahle bathi njani ngihambe ngiyenze ngiyelungise yami imuli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Induna yewange unekatambe ulimele kakubi izolo engozini yemota ngemva kwensuku ezimbalwa kusanda kubhubha induna yelupane uMabhikwa ngengozi efanayo. Ingozi le ibikwa yenzakale izolo duze le VID yewange ngemva kokuba imota kanekatambe inqikalane lenye enkulu. Unekatambe ubikwa ebesesibhedlela sewange Colliery izolo kodwa ezahanjiswa empilo kobulawayo lamuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa engakhetha umholi webutho umnumzana Valerio Sibanda ukuba ngumsekeli wakhe. Lokhu kuvezwe ngowake waba ngumphathintambo wezembiko umnumzana Jonathan Moyo enkundleni yokuxhumana eTwitter kunsukwana ezisanda kwedlula. UMoyo ubikwa ngabanengi elokhu elabantu abamtshela ukwenzakalayo kuhulumende. USibanda uyabe ezathatha isikhundla esachiwa ngumnumzana Kembo Mohati owakhalala umsebenzi nyakenye ngemva kokuba evezelwe imfihlo zakhe zokuqoma abafazi abachadileyo zintatheli zindaba zephephandaba lobulembu elezimlife.com. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mkandla othi uSibanda engaba ngumsekeli kamongameli welizwe oqotho.
Ngibona ngazana umbono wakhe lapha uqondile sibili ngokupheleleyo laye umngameli kunye lalaba abamnika i-advice ebekhethe kuhle sibili. Nxa sikhangela ibandla lezipra kumbe iye lezaphu onguyokhona sibili kathesi ongaba nguye umuntu ongakhuluma kuzwakale, umuntu ozisondeza ebantwini, umuntu ongathi ulandelwa ngabantu abaningi, nguye nalo ukhomanda uVP Valerio. But isikhathi sakhona ukuthi uSibanda ekhutshwe laphana as army commander asiso sikhathi sakhona lesi. Lapha simele sikhangele izizwe lezizwe mba umhlaba amazwe lamazwe, asikhangeleni namazwe, sikhangele udlame olukhona oludinga umbutho ukuthi uhlale useduzane. Indaba ye-Ukraine liyana kayipheli yodwa, indaba yemali liyana kumbe ngaphe singathe Northern Africa eyamakhulu ayipheli yodwa. Nxa sikhuluma ngamabutho elizwe sikhangela ukuthi ngubani onguye umqeqetshi kumbe ukhomanda walolo lizwe kumbe walowo mbutho. Akukhangelwa inamba yabantu but kukhangelwa umbutho ona ngokwa ukuthi khona ngubani ophambi kombutho lowo. uValario angakhuluma kukhulumileyo kumba ngakhupho umbutho usiyahlasela uyawina impi ewene i-battlefield. Kulezi zinto ezimbili lapho ezimele zinqotshwe, the war on its own and then battlefield. So nxa ukhupha umuntu onjengoValario, ngibona ingazani i-army yethu kumba umbutho wethu uyasala uweak. Umbutho weZimbabwe uyabusulingana nje sufaniswa lombutho weMalawi, Zambia, Namibia, Botswana. Even yona iSouth Africa kayila mbutho ngama leZimbabwe. Kuyabe sokuzadlalela izitha zonke nje umhlobo wazo. IMozambique kumbe iTanzania kayila mbutho. Nxa sikhuphe uValario kuyasala sokule gap.
Manje ekubeni ngumsekeli kamongameli welizwe, ubona ngani engenelisa na ukuthi akhokhele uZulu mathupha?
Ekumeleni abantu uValario ngibone angazani ngumuntu ongamela abantu. Ayisikho ukuthi umela umbutho kuphela, asoze emelele umbutho kodwa. Uye ekufundisweni lapha ngesikhathi sempi esokukhulula ilizwe leZimbabwe, sikhupha emakhiweni wathrena ukukhokhelela umbutho. Kodwa ke wakhula elokhu ekhuliswa ekhuliswa ukuze efika kulesi sigaba kuyiso sona esabo lookout masuku. Uyena wayengemuva ngoba baningi kade bephambi kwakhe lapha, bakhona sibile kade bephambi kwakhe. Kodwa ke ngalokho khathesi sinxa sikhangele jikelele nje ilizwe lethu kumbe ephathini yezaphu kumbe kumbutho kaZipra, bakhona abaretayile sibili laphana bengama-brigadiers, abanye baseparliament laphana. Kodwa sikhuluma ngomsekeli welizwe, the vice president of the country, umuntu oqondile sibili ukuthi ebambe isikhundla lesiyana nguValario. Okuhluphayo yisikhathi, isikhathi yiso esingayisisi ukuthi ungamkhuphe embuthweni. Abantu sibili angabakhokhelela sibili njalo lesithunzi iziprenengi, labantu abaningi bangamlandeli. Okuhluphayo yisikhathi esokuphuma embuthweni ukuthi kakhutshwe laphana ebekwa laphana kwelinye icele ukuthi ekhokhelele abantu jikelele. Ngumuntu ongelasico ngelangitsho lokho kade kwenze okubi, kaze ngihlukulu zabantu. Ngalokho-ke kubalulekile ukuthi kasale emile khona laphana embuthweni. Hayi sibantwini ye nge-desperation situation angahamba ekhokhelela ebe ngumsekeli kamngameli.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi ekuvuyo leZipra ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo kuleminye njalo imbiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa kafuni ukukhetha umnumzana Valerius Banda ngoba engelathemba lokuba labasekeli ababili abavela kubutho njengoba yibo abamphathisa ukugenqula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe belakho ukumenza esifanayo. Kodwa uChiwenga ulandule ukuthi kulokungathembani kunkokheli yebandla leZANU PF lokuthi kulamaxuku amabili abanga ubukhokheli. Ekhuluma emsakazweni weZBC ngolwesihlanu, uChiwenga uthe akula muntu okhonza omunye ebandleni kodwa abantu bonke bakhonza ibandla. Ngesizwe amazwi kaChiwenga.
Let us reject forces that divide us. There is no room for factionalism at any level in the party. I repeat, no factionalism in the party. We are one and we shall remain one. Our loyalty is not to individuals, but to the big agenda which is larger than us, that of the party and the people of Zimbabwe who are supreme. Factionalism is diversion from our founding principles. It opposes the unitary character of our leader, His Excellency the President of Zimbabwe and First Secretary and President of the ruling party, ZANU-PF, Comrade Dr. Emmerson Ambudzo Mnangagwa.
Lawo ke ngamazwi omsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Kulesizalwane seZimbabwe esafela emgodini owenjiwa igolide eStilfontein kwele South Africa ngemva kokudingwa ngumndeni okwamaviki ambalwa. abanikazi bemigodi le abasebenza lomnumzana Mduduzi Moyo odabuka eGogwe babikwa bengavumi ukuba kube labantu abahlengwayo. Umoyo utshele umsakazo weStudio 7 ukuba kulabantu abaningi abasemgodini le eyachiwa ngabamhlophe ngenxa yokuthi kwakungasela nzuzo. Kusanda kukhutshwa emigodini le omunye odabuka eZimbabwe umnumzana Handsome Mathe ofele esibhedlela ngolwesihlanu kulandela ukugula kwakhe esemgodini okwenyanga ezimbalwa. Ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomoyo.
Umuntu lo wayesithi uyababhadalela irent ebathengele lokudla, so imali mina wayifakayo kimi wafaka 600 kwa-akhawunti yami, yimali wayifakayo. So khona nantese ngimbuza mina uyenzi ukuthi ngoba uyenzi inyanga zonke lezi ebephansi ngoba manje usesibhedlela yagula serious, imali yakhe ikuphi? Wathi yena akasayazi imali le. Ngathi wayi manje uyenzi sumthumela komunye umuntu, kunguwe wona wabangenisayo. Wathi usekudeni, wasinikeza inamba zaloo baba, ubaba lo ngakhuluma laye, ngakhuluma noyenzi. Ngithe ngikhuluma noyenzi uyenzi wanjela ukuthi uyafa, so bebethunjiwe. Ngathi qina ube yindoda, ngiyabuya kusasa ngizokubona. Ngavukela emsebenzini nge-Saturday ekuseni, ngafika ngachasisela abelungu bami ukuthi emtakasisamati ngambona, kodwa manje ukuthi awuyagula usesibhedlela. Ngacela basadinga imota, imota le yasicharja 1.8 sakhona kuyena lindawo ngoba sidlula ama-toolgate ayi-2 ubuhambe okuwumango onyanyana. Futhi sesifika esibhedlela ngoba safika ngabo-2 2 zilandu-3 khona lapho sesifika safika sabachasisela ngoba wayesemtshintshe isibongo uyendu ngakomati, yena wayebhale Handsome Moyo yabo. So khona na safika sathi sidinga uHandsome Moyo basilayela salapha ade khona. Sesifika sathola onensi bafika basichasisela ukuthi uyendile mazi njani. Ngase ngikhuluma ukuthi uyende umntakasiswami, bathi ezefike lapha yini. Ngasesithi umuntu lo wayethunjiwe for inyanga ezingu-8 simdinga khona bemkhiphe izolo sikhuluma laye ukuthi akulesi sibhedlela. So basebesithi umuntu lo uthone ngabo-11 ngathi balamanga. Then sahlalahlala basinikeza iy'mpahla zakho, umntakasiswami kuthiwa nguDumi. Wathi hayi mamncane, impahla yizezikakwanjakulo nasi ibhuge lakhe nasi i-t-shirt yakhe nakama ingwane yakhe yikho. Sacela ukuthi sicela ukumbona ukuthi sibe sure. Basibuza ukuthi nesibindi ngoba lingabantwana nezibindi zokuthi limbone lowo muntu ngoba ashiye i-1. Lata ngizake sibone umuntu otshonile, but namhlanje sizaqala ngoba sokusehlele efamilini. Isikhathi besiyivulela singena samthola sibile nanguyenzi otshonile.
Pho manje lizaluphatha njani udaba lolu, liyenzani khona manje?
Manje silapha eSoweto lapha ade hlala khona, kusahlangana imali but imali ayikahlangani isashoda.
Lo-ke ngumduduzi Moyo obexoxa ecingweni leStudio 7 eseStilfontein kwele South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa akwele South Africa. Ukukhwezwa kweminyaka yamantombazana ukuthi engavunyelwa ngumthetho ukuya emacansini nxa eleminyaka ephansi kwelithumi lasithoba minwe mbili kulakho ukuphathisa amantombazana amanengi agcina ezithola engaqedanga isikolo esephila nzima ngoba ezithwele esemancane. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkosikazi Bianca Dube ngomunye wabathakazelela okwenziwe lidale le-Constitutional Court elikhuphe iminyaka yokuba amankazana aye emacansini isuka kwelithumi lasithupha 16 isiya kwelithumi lasishiyagalombili 18. Wayenda ele minyaka elithumi lamane 14.
Mina ngazithwala ngile 15 years. So angisazange ngakwazi ukuhamba, ngakwazi ukubhala i-form 4-1 ngoba ngase ngizithwele. Abazali bami bahle bathi njani ngihambe ngiyenze yami ngiyelungise yami imuli. And kwangiphambanisa kakhulu ngoba akula imisebenzi engingakwanisa ukuyenza ikuba ngoski kumbe ukuthengisa amatamatisi engikwenzayo khathi sikuthengisa amatamatisi. Khathi singele 23 years ngilabantwana abayi-3 abantwana laba bafuna ukudla.
Uphinde wachasisa ubunzima abhekane labo.
Kuyaphambanisa kakhulu ngoba mina nginje ngangifuna ukuba ngu-teacher but ngenxa yokuthi ngazithwala ngincane ansasa ngakwazi ukuthi amaphupha amafezeke ngoba ngase ndi-responsibility lami, ngase ngomntwana omele ngimgcine, omele ngimncede ukuthi akhule abe ngumuntu laye.
Baningi abakusimo esifanayo abakhulume nomsakazo weStudio 7 abethule okufanayo. Unkosikazi Plaxedis Moyo osebenza kunhlanganiso elilo amalungelo abomama eMthonjeni Women's Forum uthi akulunganga ukwendisa abantwanyana.
Abantwana bebesendiswa bebancane. Kwesinye isikhathi umntwana uyabevele engakafikisi le 18, but ngenxa yokuthi kulomthetho naloyo ukuthi as long esedlule i-16 and above, imhlukuluze kakhulu nxa sikhangela indaba zemacansi.
Lokhu kusekelwe ngumfundisi Ben Ndlovu ohlala koBulawayo.
Ikakhulu amankazana, iningi labo kuminyaka eqanjwayo babona silingana okusuka kube nzima ukuthi abanye obabazibambe bagcine bekhombile.
Osebenza labantwana abashadwa bebancane unkosikazi Bongiwe Dube uthi kuningi okuhlupha amankazana ashada esakhula.
Inkinga ebangela ukushada kwabantwana besasebancane bengakafiki esigabeni kumbe ngithi ku-age elungileyo kumbe eqondileyo ukuthi bashade ibangelwa izinto eziningi abahlangana lazo emagumeni abo. Okunye kusuka kube imithetho ezinkonzweni ezehlulekeneyo.
Igqwetha elilwela ilungelo loluntu umnumzana Machomana Ncube uthi ukulomthetho owawuphambana lesisekelo sombuso welizwe osuguquliwe isinqumo se-Constitutional Court. Uncube uthi idayela ephalamende sekumele libumbe umthetho ozanqabela ukwenda kwabantwana abangamankazana. Uncube uthi amapolisa kumele abophe abaza kuphula umthetho.
Okwenzakeleyo ukuthi i-Constitutional Court has invalidated umthetho lo, i-criminal law obusehlisa i-definition yomntwana ukuthi ngole 16 and below, yathi akube ngole 18 and below. Osokuza kwenzakala kusho ukuthi iParliament sofuza ukuthi yebuyele iyehlala phansi ilungise kajalo umthetho ukwenzela ukuthi uhambelane nesinqumo se-Constitutional Court. Njalo kuza kwenzakala ukuthi umthetho lo uzakwenza ukuthi abaningi babotshwe labo abathanda ukuthi bathandane bayemacansini labantwana abangaphansi kwe-18 years.
Akwaziwa ukuba abantu bazalandela okuthulwe lidayi le-Constitutional Court kumbe bazaqhubekela phambili belobola abantwana abangamankazana abasakhulayo. Ngimele e-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokulenani eliphezulu elabesifazane kakhulu amantombazana abalethela endlini koBulawayo. Leli phephandaba lithi kulezizathu ezimbalwa ezingaba zibangela lokhu. Iphephandaba lobulembi ele-News Hawks lilodaba lokuthi onke wachada lonkosikazi Grace Mugabe, umnumzana Stanley Gorereza ubhubhile izolo. UGorereza loGrace Mugabe balendodana uRussell. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sithe 7 kusakaza omuhle. Ngiyabingelela nje ihlobo bonke nje labasakazi abathandekayo. Ngithi kini lonke mahlabe ezulu, hayi seyizwa le nto le. Ngiyezwa abafowethu oSbuti, oSisi bathi votelani Sisi. Hashi, omunye lomunye kazibonela imandla angalikhetha. Akunamuntu okhethela umuntu. Mina nami ngiyazithandelela mibandla. Hashi, ingabe singenisa lapha esifogweni sikhangele. Ah, maye. Welshman, wasuke siye eZambia siyadlala ibhora. Namhla singumZambiyeni. Kanti kufanele ukuthi nxa sudlalile ibhora kumbe udliwe kumbe uwinile uphenduke uze ekhaya. Wena wahlobo umZambiyeni. Uhlobo ngusisi namhlanje liphiza iphundla kodwa unguvayisi weMandebeleni wamavoti. Awuzokorawo lo esimuzwa ikhuluma nsuku mihla le mihla ethi uVice President ubili. Kazikaze simuzwe ekhuluma ngawo Welshman. Why lingaboni? Why lingakhangeli? Bonani ngeyisule inhliziyo langamehlo okubona lokulalela libone ukuthi siyasetshenziswa thina abantu besiNdebeleni. Awukhona okankomo, ukhona umthwakazi. Phakathi kwamabandla amabili asiboneni ibandleni ngalasikhulula. Lathi sizimele singamaNdebele njengabo malema labazimela endaweni yabo eLimpopo, bazimele ngomhlobo wabo. Lathi asizimeleni singayengwayo ukuthi kuthiwa iZimbabwe. iZimbabwe khona isibangelizwe siyamvotela. Asimele sizimeni, siqiniseni, simphakamiseni okankomo. Njoba sebuyile usetsheni, uhamba ngomoya, akahambi nje. Uhamba ngomoya, balingakwazi. Tshela ukuzitshela bafowethu elikhona emazweni lakhonapha. Lami ngikhuluma nje ngiseBotswana, ngiyakhuluma kodwa ngithi hatshi angiboni kunomehluko, inyoka yinyoka. Abafuna izikhundla, ibandla livuswayo lapho idala sibhekile sabona kanje ukuthi livusa ibandla likamgabi. G40 igcwele lapho ku-CC, yibo abakhokhelayo, yibo abazambekela umthetho. Ingeke liyitholi ikhonomi lapha, ngiyala mina ngiyabheja. Vumani madoda, vumani mawasakazi.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithili njani ngezindawo ngezindawo. Ah, kodwa elizweni lakithi asikakuboni. Laphana sisezokubona okunye okukhulu okudlula lokwesikhu. As long ilizwe libuswa ngo-Dunderhead laba abangayazi lutho, abangazi ukuhlukaza u-any no-you. U-Dunderhead laba wafana nomnankago laboshiwenka labo. Elizweni lakithi sisezobona ihlazo elingakaze libonakale. Abantu basezobona okunye lapha. As long sekuqalile ubona imfundo siphelile. Imfundo ezikolo ngeqiniso abantwana besikolo kabafundi. Abantwana bethu kabafundi ezikolo la. As long okunye abantu bekubona kuluwa kubuya kancane kancane. Imfundo yabantwana iphelile manje. Buka ukuthi inkomo ziphele kanjani emakhaya la. Izano PF iqeda inkomo emakha, abantu konke inengayo abantu ngabayanga, kusela benkomo kabucontroleki. Abantu basezobona ihlazo laphana elizweni lakithi, ihlazo lengakaze liyenzakale sisi. Abantu basezebefisa umgabe, bethi umgabe wayengcono ngendlela okwenzakala ngakhona. Hayi lokhu sekudlulile lokhu, lokhu seku-out of order okamnankagwa lokhu, seku-out of order. Ilizwe lakithi selikwelinye izinga, ubuyanga. Awungitshele nje ukuthi uma uvala amakhumbi hayi kodwa lokho kwabumnankagwa lokho hayi lokho sisezokubona okunye elizweni lakithi. Umuntu opheleleyo ovala amakhumbi ukuthi amakhumbi omphakathi, into yomphakathi eletha into transport yakhe ezibiza ngopresident, hayi kodwa sisezokubona ezimbabweni. Laphana sisezokubona okunye lapha, okunye nanku kusemehlweni abantu, abantwana ngabasafundi, imfundo iphelile ezimbabwe.
Sanibonani, sanibonani basazoba Studio 7 nabalaleli bakhona. Ngingathanda nje ukuthi ngisacela kuyisicelo sokuthi kuyokutholakale umuntu or i-interview umuntu wezek or kutholakale umuntu okhulumela i-Yellow Submarine CCC azosicacisela kahle ngokubhalisela ukuvota ukuthi kuqale kuvulwa nini kuvalwa nini. Athina abanye abaningi asinalo ulwazi lokuthi kuvuliwe kumbe kuvaliwe ukubhalisela ukuvota. Nje umuntu ozokwenza usicacisela nje li-interview ukuthi hhayi kuvulwa isikhathi esingakovalwa ngalesi sikhathi sokuvala ukuthi hhayi makusakwazi ukubhalisela ukuvota. Isicelo sami nje ma-Yellow Submarine amahle kakhulu, ngiyacela impela sike siqeqeshwe kule nto lekhona apho eshoda khona. Ngibuye kule nto yokuthunjwa kwabantu eZimbabwe, le nje i-DNA nje yezani. Ma usakhumbula nje okemikala banengabi okemikala ngabo early 2000 banengabi kuzofika manje nje abantu nje abadisaphi abanye nje abavelanga nje asazi nje asayokuzwala. Kodwa-ke akukho okungagcini, yonke into inesiphetho sayo. Ngiyacela impela especially kulokho kwezekhi belisenzele kanjalo komkhaya. Igama uSifa Sdube, lifane Dandanda PS66 #41. Ngibongele kuleyo ndaba.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, abalaleli bonke. Nini lisethulela iindaba ezimnandi, iindaba zeqiniso ezingafanelanga ukuthi uGawule nawe uyakhuluma. UGawule kafithanga ukukhuluma ku-Studio 7. Umuntu olamanga lo, abantu bezanu iqiniso abalithanda ngikwazi ukuthi banjani. Mnankagwa wathi engena lapho wathi after 100 days ilizwe liyazelimile. Ethe sithi ilizwe labe selifile, nangu uGawule uthi u-Itayi wacatshiswa umbuso kamgaga. Kala ngihloni nxa ikhipha amazwi anjalo. Wayekuphi ngaleso sikhathi? Ayekuphi amapholisa ngaleso sikhathi? Anti izinto ezasetshenziswa amapholisa yiZANU-PF. Namhlanje uMoblessing nangucatshile. iZANU-PF iyafakaza, bayafakaza amapholisa bathi uMoblessing ucatshiswe yi-boyfriend yakhe, wayedla imali i-boyfriend. Hhayi engapha amapholisa uMoblessing esedla imali. So lo mfana waqala kibi ukuyabatshela isitori sona leso yini besifakaza. Anti uyabona ukuthi umfana lo wasetshenziswa ngamapholisa, ubona becatshile amapholisa, wathatha uMoblessing wamfaka emoto 10-1 kamapolisi akwazakala ukuthi uMoblessing lapha khona uyarethwa kumbabula abamvezi sebeqalisile abantu bezanupiyefu wena gawula ufakazi sibi ufakazi into enjalo gawula eshiywa kustudio 7 uspoyile istudio 7 abantu laba babulala abantu bemandebeleni lapha bebajikele emlilweni bebaquma bephila jikele ziko bebagqibele egodini bephila uyefakaza phezu kokuthi wena lapho khona bakubulalela izihlobo bezigqibela bephila umbuso kamnangagwa wona lowo khona uyabulala kawudlali yayikuphi opposition othi yona yiyo eyenza izinto ithemba ukuthi kugconwe iparty yena yayingaphi khonapho ligqibela abantu emathabheleleni kumbe lawe nguwagqibela abantu sikhathele ngani lina bantu bezanu PF ngokubulala abantu aleke esikoleni unkulunkulu uzolitshaya ngosazi bantu bezanu PF i-one day yikho libona leli zwe selilehlula lingaze lizamene kuyala izulu liyaphakama imithandazo ethu iyaphendula sikhathele ngani nabantu bezanu PF libulala abantu kakuhlonkanga lize lithumba umuntu ongumfazi hayi zanu shua hayi hayi unkulunkulu shua uzongenela kuphela
bonani sibonani sibonani basazi bafike sesiyabonga hle esinika zinhle kakhulu sibili hayi sasibona sibili ningahlala sinika njalo nje ngingafakazi okhuluma ngimo ngimaziwa egomoza esigabeni sayo siyakuthaka ngala mizizo yamdala
lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu angelani le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulezi nsuku sokuhlala kulezehlakalo zokudutshulwa kwabantu abaningi ngemibhobho ebukhali ethengiselwa uZulu Mahlayana. Kumaviki amabili adluleyo kulosakhulayo ongene isikolo sabantwana abancane wabadubula wabulala abedlula amathumi amabili. Kwaqhubeka ngensuku ezilandelayo kusiba lezehlakalo ezifanayo. Kanti kuyini okwenzakalayo kwele Melika? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tim Moringai, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabona mina kathesi ngangithwasa kule problem mental conditions abantu abaningi ngoba kule pressure sivela kusigaba ekade kule COVID khona and abantu behlezi ekhaya and then kathesi siphuma khonapho ngangithwa amafutha ayadula, everything is expensive and imisebenzi ayibhadali comparative le cost of living. So ngibona ngangithwa i-pressure emuntwini kaNkuluNkulu hayi is too much.
Bakhona abanye abathi okubangela ukuthi kube lodlakela lona lolu ukuthi imbobho itholakala lula, kumele kungani kuyaqiniswa imithetho. Wena ukubona njani?
Into ehlupha khonapho mnumzana ukuthi siyabona ukuthi abantu ma beqhashwa ukuthi baye esishotheni bangama-17-18 years old. So lingaqinisa ama-laws wona lawa aza-affecta lawo amabutho elizwe lonke. Yikho engikubonayo mina.
Kodwa nxa sikhangele ezinye izehlakalo siyabona ukubana kungani kulobandlululo abantu abathiwa ngama-extremist kumbe labo abazithi bamhlophe kakhulu abafuna abensundu, babona ungani abensundu izitha ezizabathathela imisebenzi zibathathele yonke into. Ukubona njani wena?
Yeah, leyo nto vele iyahlupha ngoba sibona lapha eAmerica sidila ngento ngezitha zona lezi ezithiwa yi-racism. But singahamba all over the world kulama classism, lama tribalism, lani. So mina mbona ngathiwa indaba ekhona lapha is the economic factor ukuthi abantu bayasebesaba ukuthi abantu abansundu bangangena sebebaningi bazabathathela izimali zabo that they think they deserve. But leyo ndaba ayisozi ikwaniseke I think in our lifetime ngoba kuzahlala kule nkinga yona leyo ukuthi abanye bathi thina simhlophe kakhulu so yithe siqinileyo yithe si-right khonapho. So into leyo iyahlupha.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Hayi izulukani daba isikhathi savumi kuba siqhubeke sonke. Olivalelisayo igama nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.